Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le yemgodi yemagodije kumbe imgodi yokwabiwa sokwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathulisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zaloo mango.
Umkhankaso wenziwa ngomgabu ukuthi yena ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izandu ukhetho oluzayo. Bona even ontanga bakhona lapho beyabe behlanya sikubulalela umuntu yena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho sikukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu-PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnengi.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka-2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni izibikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zakulumango. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika, bethi kuyimihlolo uba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho-ke kumele kumiswe kungakayikhathana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluzuza insuzo njengalokho okwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa sokwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu-ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe noba ngaliphi ilanga, njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF lo Mugabe bayadelela.
iZANU-PF lo Robert Mugabriel Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa zikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama masgraves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona la amangcwaba wonke abantu abafive esithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhale khukhwini kamphathintambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidakwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emaNdebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye nokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kuvikwa kuchone kupitizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMugabe azahamba ngayo kusasa ibikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. UMugabe okhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council uMnumzana Dube Mukomwe.
Umkhankaso wenziwa ngomgabu ukuthi yena njengomgabu utawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Umbona even ontanga bakhona lapho beyabe behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulo abelatshela ontanga nothi lokho kunye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-MDCT hayi asenze silandela izanu thina senzokwethu siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo sihlale phansi nabo sibabonise kuyini abantu ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi ningavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo indaba yemisebenzi indaba yokudla indaba yezibhedlela ngoba kade singakhangela imigwaqo ukhangela imigwaqo yathiwa nguSmith wakhangela imigwaqo yathi eromgabe namuhla kuyanyanyisa kwelizwe leZimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo, bayamukela njani abantu?
Hayi, ngathi it's one of the best strategies esiyenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokhani ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo abanye kumele behambe imange emide besiyahlangana lani kodwa kade sikuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo sixoxisane labo in small numbers beyifamily bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi kuthiwa asemanzini amandla eZimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu ngoba yibo abamele bekhipha umgabi ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje kodwa abalamandla yibo abantu ontanga yibo abahambe ezikolo kade sakula matitsha ezikolo emaphandleni njalo umuntu abalama degree bona abafundisiwe yibo abathengisa i-airtime estradeni kunzima kobo.
UMnumzana Dube Mukomwe ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabo makhalekhukhwini ezama mobile apps sebedlela evalweni bese sabela ukuba ukuqatshwa kuka nkosikazi Bona Chikore indodana kamongameli Robert Mugabe kubhodi ebonango kulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele uMnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami leyo yabe sizethimbe ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje. Ayisiyo into asohebhe ekhupha i-information esingathi ayifuni ukuthi ibonakale i-government.
Awungitshele ke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni. Ayisoze ivikele ukutshengisa abantu ulwazi olwazongabantu bonke esiwa yi-public knowledge. So i-app leyo yakhiwe liyenzela ukuthi i-public knowledge leyo itholakale ezindaweni eziningi, kubonakale ngabantu abaningi, abantu abengebeyithole beyisebenzise futhi. So ukubona kwami hatshi abasuke bayivalile leyo apha.
Kodwa mnumzane, uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kumabonakude. Njengoba kulobu dlelano olunjalo, ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi?
Ngathi ukuthinta kwabo lokhu kuzaba nzima, njengoba leyo nto esithi i-internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula. Umuntu engathola le app ngezinye izindlela, engavula leyo website ngenye indlela. Uzivalele sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela yokuthi afanele kubonakale ngabantu, kuyenza kube nzima. Njalo futhi isikhathi esiningi kuba lento le esiyibonayo endaweni zabo internet, ukuthi ungazami ukuvala ulude kwi-internet, kuyaqiniseka ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu. So angiboni bazazama ukuvala lokho, kodwa bengazama, kodwa angiboni kuzasebenza.
Ngiyakuzwa kahle mnumzane. Ulathi isiluleko na sokunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile board?
Ungesaba ukuthi uzatholakala, ngoba isikhathi eziningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo. Kuma-apps ayokuvikela ngale ngale abantu laba abavula isito zama-apps o-Google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le. Le information bayazigcinela kona ngokwabo.
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu, ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha, usixoxelaye ecingweni eseHarare.
Live Talk wasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela imbiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa, bathumba omunye njalo bathiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan iKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400. Lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu kwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisithiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwa ngudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende, ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubombu sokumnyama kuzakuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumvula.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngoba ngathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu intsha abathi bona ukuya echecheni ukuzidlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ilibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe lingaze linqotshwe njengoba seleke latsho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli likhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badangale endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 zakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho likamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akulamehluko obakhona ngoba sizaqhubeka silokhu okuyenzakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibe sitshaywe ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani, kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona. Kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedwabo. Abantu abethu beqedile isikolo kabafundi esibhedlela sesisisa, isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izani yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza ukhetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu izani yenza lokhu yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuze kwenithi lase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye iyanithini emandebeleni basibulala nge-ground, kodwa lokhu izani yangenayo kayikaziwini obulawayo noma kuthi kathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe ukhetho lwakho kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala ngegugrawundi asifuni ukuthi silisibuze thongeka sikwanise ukukwenza mendabeleni yonke iZimbabwe yonke ezakwanisa ukukwenza, ngoba nxa sosilekhethelaphana yabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe, ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina akuyigcine umuntu ocwentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho kwenzakalayo, kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona. Amanyana futhi ebeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ngasabi khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswangirayi uzakuthi njalo eqinisile athi mina nginengi labantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi ume phezu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na?
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubexoxa indawonye lomsekelo wesikhulumeliso ebandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Langa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka 2018 kubika uMavis Gama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hatshi. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedale lephalamende okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kukamongameli. Lokhu kutsho ukuba idale likhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhlaka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhlaka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka-2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiyagalombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka 2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Ngothi lezwa ni-PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi bayitshontshe ukhetho kuleli lizwe. Sonke siyazi iMazimbabwe yenza amahle ukuthi njengamabandla athikisayo besiloku sixukaxukana lezeki ukuthi ithinte indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela uvota for, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezengwadu zabantu abangelazuntu kodwa beloja.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolijini le-Midland State University njalo engomunye wabontanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwo ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele lezeki siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR, which is Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi si sitholakala siyingxenye yalolo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
IZEC ingasehlula ku-BVR sizimisele njalo ukungena kuyoyona le ndlela ababesiwekele yona thina ngoba esikukhangeleleyo ukuthi siqoqane njengabontanga. Weze bafakile i-BVR or bayikhipha thina sesikufune ukuthi singene ekhethweni, but i-BVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esiyifuna ukuthi sihambe ekhethweni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusoba lokuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwona iqiniso bana siyadliwa i-ZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolunye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho namhlanje still uyabe lokhu within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties banambani oza leader ngesithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani ubana ngubani ozathatha le-constituency kubameli babedale le-parliamenti. Njalo ngathi kuningi esimele siwenze njengama-opposition parties.
Uthe okudanisayo ngoZulu yikuba lokhe silela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo okuqinileyo. So siselomsebenzi sesilomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngala njengo-opposition. Kuba nathi nxa sisiyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi le zeki ayikazitsheli ukubana abantu bami kanje. Nxa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudio nje ungcele wakho yilo lalo xa uhlale kambuzuma kusithuthe nje ungcele wakho uyabulapha lalapha so ngathi seselomlando seselomsebenzi omkhulu kakhulu
lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yeZEC ukuzwa umbono wabo phezu kwalolu daba ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekileyo ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa ke bachiwa pandle nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube lokuthula. Ilizwe leMelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Nakho ke lisebenza lenhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative, kumbe i-GPOI, iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu, 53, ukwenzela unqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele, njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba, e-United Nations, ezama ukulethela uzulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. UDana Hawke okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Wangishiyela themba.
Wangishiyela mina themba themba.
Logo ke
loyamangalisa.
Logo ke
loyamangalisa.
Mami boni dandana, eri kheli, apanzi umtunzi, lou yang mangalisa.
Ha, ha, ha.
Hai buza,
hai kwasi kamala,
hai tandulanga,
hai tandulama. Yapera panzi, yaza yakolo, ibi yambazi, isi yambazi.
Numatemba,
numatemba, wangichia.
Ingoma emnandi, ingoma ye Lady Smith, Black Mambazo, ethiwa yona Nomathemba isicubela uhlelo. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje.
Izakhamizi zezansi yemaNdebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo beZANU-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thokazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.